sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yina umhlanga wesemsebenzi. Lokho okunye ukuthi kuthwaya ngabe vayelete umthetho we-cyber ngokunye lokho. Bayathiya.
Amapholisa namhla abophe intatheli izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga emethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla odlakela.
Ngesikhathi sebetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubosilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha.
Omele eleZimbabwe bele South Africa uthi babambisana lohulumende wakulelo lizwe ukudinga izihlobo zabotshekesha abafela emgodini eStilfontein. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la abeke phansi izikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa namhla abophe intatheli izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imibiko ephehla odlakela ngemva kwengxoxo yakhe lelunga le-ZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Masemnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile njalo ekhohlakele. Umhlanga uzalala esitokisini Harare Central Police Station abesemiswa enkantolo kusasa. Amapholisa athi umhlanga wephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo ayenza logeza mhlaka 27 ngenyanga edluleyo lakwenye njalo ayenze mhlaka 11 kulinyanga. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abuzisise umhlanga ngomsebenzi wakhe kanye lengxoxo zakhe logeza. Ugeza layo udinga amapholisa phezu kwamacala abalisela ukuthuka uMnangagwa, elokuthoshozela odlakela kanye lelokuntshontsha. Umhlanga yena uqale ukudinga amapholisa ngolwesihlanu kodwa uhambe wayazinikela namuhla ngoba esithi bengezwa kuhle emzimbeni. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi baya kusola kakhulu ukubotshwa kukamhlanga.
Udaba lolu luyasihlupha ngoba njengoba ngingakhuluma phambilini ukuthi bamhlukumeza yena umhlanga wesemsebenzi. Lokho okunye ukuthi kuthwaya ngabe vayolete umthetho we-cyber ngokunye lokho. Bayathiya njengomuntu obathiya inhlanga ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi kwakumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba entatheli izindaba kwakumele exoxisane layo ugeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba lolozelo wafika ekuthini kumele elale phakathi. Akunjalo yikho nje ukubona ukuthi amanye amazwe atho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwentethele zindaba kubi sibili siyakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusavusa uMgabe.
Hayi lapha luma eposisa umongameli uyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana nalophana langesikhathi busa umkhaya. Abathe bafunda baphambili entweni zentathelo zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona that is change without change, is change without change. Khona ukuyala sakubonayo ngesikhathi sisabahunkayo intatha ezindaba zisukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakade.
Umhlanga uthi kezwa kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini. Uthi ningalokho?
Hayi, phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bezidinge ukuthi lizwe ukuthi umnumzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe sebelandela yena umhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza. Ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane lo mhlanga.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum. Ubexoxa ecingweni lotungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Omele eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiriphi uthi babambisana leziphathamandla zamazwe la ekuvezeni amagama abotheketha abafela emgodini weSilverfontein lapho abahlala khona isikhathi eside besesaba ukuphuma kulandela ugondolozelo kwabo ngamapholisa. Kwabhubha abafika phosa 193, izidumbu zabanye babo zathathwa izihlobo okwamanje kulezidumbu ezingaziwayo. UHamatsiriphi uthi bazama ukudinga ebantwini eZimbabwe okuzanceda ekwenzeni okuthiwa ngama DNA test. Ezinye izidumbu zabadabuka eZimbabwe, South Africa, Lesotho, leMozambique sezathathwa izihlobo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuba nzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition and kuboSilverfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotsheketha asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lowo mbani. Yebo, laba abazanayo kucishe kube lula kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngoweni.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini eRutherford khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besikheza imeeting nama-families alabo bantu e-consulate sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lwakhona lutricky njengalona lwaseSilverfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basabengene emgodini eyabeka yayisiyivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayasho ukuthi nabo i-safety yabo abayithengi lapho and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikezela ngama-rescuers angagcina nakho sokule-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukucelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba a very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers waphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo ngagcina engasaphephanga. So kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi kabafuni ukunceda but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni indawo lapho kuzasungulwa inhlelo zokuthuthukisa amagetsi lokwenjiwayo elizweni, njalo uhulumende wakhe uthi kuzathuthukisa umnotho welizwe kudale ile misebenzi. Uhulumende uthi uhlelo lolu olwe-Shintal Palm River Energy Metallurgical Industrial Park olubiza amadola ayi-$3.6 billion njalo oluphakathi kwakhe lenkampani yeChina lubonisa ukuphumelela kwemizamo yakhe eyokuthi osomabhizimusi bamanye amazwe betshale imali yabo kweleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
I-private public partnership kumbe ukubambana kwahulumende lezingatsha kumbe inkampani ezizimele zodwa yinto eqakathekiswayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Ngakho ke nxa kuthe kwavulwa ikampani enjalo sikhangela ukuthi ilethe imphucuko lokuthuthuka kwezigaba ikakhulu lapho leyo kampani evule khona, sikhangela ukuthi abantu bancedakale kakhulu njalo abantwana bakulezo zindawo lapho ikampani yabivule khona kube yibo abaqhathwayo kuleyo msebenzi ezathi vuke lapho, ngoba siyakwazi ukuthi esikhathini esiningi singabungaza sibonge kube sokusiyathathwa abantu abavela khatshana kube yibo abathola amathuba okuthi basebenze, kube sokusibangela ukuthi labo abantu bakuleyo ndawo bangabona uncedo lwayo leyo company. Ngakho ke sikhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokuthe kwavuleka amathuba anjalo kunakekelwe labo bantwana abakulezo zigaba, kuyinto enhle eza kwenza ukuthi izigaba zithuthuke, ilizwe lithuthuke.
Ukuyini kahle kahle uhulumende angakwenza ukuthi inhlelo zakhe ezifana lalolu ziphumelele kube ngeleZimbabwe elithola inzuzo?
Sokumele ke uhulumende ananzele kakhulu esingathi khona izindlela abantu abazisebenzisayo ukuthi bathathe leyo mpumela eyabithe yaphuma lapho eyimali bafake ezikhwameni, abophe kakhulu lapho ngabe kuvuza khona okungabe kubangela ukuthi abantu bandakanye ekukhwabaniseni le macala enkohlakalo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezifakele ezikhwameni. Lokho kumele kuthuthukise izigaba, kumele kuthuthukise ilizwe. So kumele ananzelele kakhulu ukuthi inzuzo leyo etholakala lapho incedisa ilizwe, incedisa izigaba, incedisa izabelo, ngokuthi kube khona esingakubiza sithi khona yikuplaga kumbe ukuvala intutshana lapho imali leyo ecina intshu, ngoba lekhona yayaphathisa esingathi khona ngabantu abangancedisiyo umphakathi ukutshontsha, bangathola amathuba okutshontsha, bayantshontsha bazinothise bona. Ufica umuntu sehamba ngezimoto ezingu 5, 6, 7 esiyakha izinto ezingu 10, 11, 12 abanye abantu behuba phansi ngezizwe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungile zombusazwe njalo engomsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 koBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis oselensuku ezilitshumi elaliswe esibhedlela kwele Italy ngobikwa ukuba ulesifo samaphaphu kanye lezinso. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele ngcono izolo kusihlwa njalo uyaphumula. Ithi abantu bazakwaziswa ngokuya kwesikhathi ngomkhuhlane lo. UPope Francis usethola umoya wokuphefumula kusetshenziswa amatanka awe-oxygen. Uhlangothile United Nations Security Council solunqume ukuba eleRussia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi phathelane leMelika iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngeleMelika elizama ukuthi amazwe la akhumisane umlotha. Sokubulewe abantu abaningi empini le ogoqela abakubutho emazweni omabili. Umongameli Donald Trump uthi ufisa ukuba iphele impi le ngoba sekubulewe abantu abaningi kakhulu njalo kwasetshenziswa imali okumele ukuba incede uzulu hathi ukuthenga izikhali. UTrump ke waxoxa ngodaba lolu lomkhokheli weRussia uMnumzana Putin kanye nomongameli Zelensky wakwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele iMelika sifike esigabeni sokuthi ilulungise lolu daba okukhulu ukuthi imali isisho iyashota phela kuleli lizwe sebezama ukuthi besise imali ezispendwa emazweni engaphansi so ikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba indleko zakhona zivele seziphezulu okuzahlupha ukuthi iphedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazowuluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izabuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zani bangakhumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imelekeza lwenza ikhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifike esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotheka over elizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje sincediswa ngabo North Korea lapha so nayo ukuthi impi iphele isifike kufuna kodwa njengoba akulalizwe lufuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye ngase sibona ke ele Ukraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe umhlaba kumbe liyabheja lisithi hayi lokho akusoze kubona kahle
hayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli be-Europe i-Europe ezancedisa ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba iEurope nxa imsekela uzalwisa siyaphambili
lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago bexoxa loGibbs Dube Studio 7 ekhonapha eMelika iyanda imikhuhlane ebantwini bemaphandleni ewange ikakhulu kwabadala labantwana abagulela emakhaya ngezizathu zokuswela imali yokwelatshwa lokuthenga imithi unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcwele
esigabeni sehlanganani phansi kwenduna umvuthu sihlangana logogo unakalavo waleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 85 osasimeni yesibi sokugula kasenelisi lokuhlanganisa inkulumo esikwenelise ukukuzwa ekhala ngakho ikuxaxamba kwamadolo kwazise inyawo lazo sezivanda kanye lokuzaca nje umzimba
amadolo amsumi wasula amadolo
ngemva kwalokho kasenelisanga ukuqhubekela phambili kunxoxo yethu kodwa udade wabo omlandelayo unkosikazi Florence Moyo laye osekhulile njalo engaphilanga emzimbeni uthi phezu kwamadolo uhlutshwa la yinhliziyo kodwa amaphilisi kawatholi ngemfanelo ngesizathu sokuba abantu abakhe kabasondeli emkhuhlaneni
into ezifunakalayo sibili amaphampa wona la lamayo ukuza wona amaphilisi isepa okuwatsha mina kangiphilanga nge BP ngilesifuba amadolo inyawo yabe sikufu ngaphansi amadolo la leqolo
ukuze umthwalo ube lula imuli le incediswa ngunkosikazi Khathazile Ndebele obona ngezempila kahle esigabeni sehlanganani eBH29 egezisa ogulayo uthi imuli le ebhekane lakho kusemzini phose yonke
eklinika uzabuye phenduke nje ukuthi eklinika kuthiwa kulamaphilisi bambhalele ukuthi ngiyethenga manje mina kangilamali ngizayenze njani lendlala khona ukuze uye eklinika kukhatshana ngawuhamba vele ukuthi uhamba ngenyawo uhamba 3 hours lokuhamba ikakhulu kabe-DT ama-HCT awakho ngihambile last week ibenika amakhadi awesibini zami ukuyabadingela indlovu ngaphenduka lawa ngakuya la ngafika ngabanika athi manje nxa usinika uthi thina siyenze njani njengangikhangele ngoba ngogogo vele kakhulu ngikhuluma sokabanathi banabo ngoba abalamali ukuthenga amaphilisi
usobhuku wehlanganani unkosikazi Bongani Mlotshwa laye ubhekane lomzukulu wakhe okhubazekileyo kodwa indleko zokumelaphisa zikhangele yena le muli
umntana lowo wabeletha wabuya ngoflatha uthe kuye ngoflatha ikhanda lasale lambijana kunini so wasezebefosa ukuthethe
Umamlotshwa uthi abantu abaningi abaphilanga esigabeni lesi kwande njalo labakhubazekileyo.
Indlovu ikhatshana, isibhedlela esikhulu sikhatshana, so siphakathi. Nxa ungela mali vele kuba nzima, akula la mota yokuthi kumbe ngaba khona imota engamthwala. Le mithi khona le sibhedlela vele ungazohamba, i-treatment uyabulawa umama, i-treatment iswele.
Ukhansela wekaChechethe uMnumzana Given Moyo uthi ulokudana ngendlela uhulumende angaqakathekisi ngayo ukuthuthukisa ezempilakahle.
Abaningi kakhulu lapha bayahamba besiye eZambia, but abanye bangkhona masevele eZambia sehledela. Yikubona sile ma-cases abantu abakhona emakhaya asebangama-bedridden, bekhona emakhaya sekuthiwa ngama-home-based care. But indaba ekhona yiyona leyo ukuthi alukho usizo olutholakalayo ema-hospital. Ngikhuluma kanje ngiyahamba khona ngale ngafika e-hospital, abantu bayangena bayaphuma bagijima benikana izimali bedinga izimali zokuyadinga imithi. Isikhathi isikhathi ukuthi udokotela azebe khona, udokotela ubekade ngifike ngabo 8 kwaze kwathiwa ama-9 ngasuka ngama-9 kwathiwa udokotela ingqozi afika ngama-10 kuyacatshangelwa lokhuya.
Inkulumo kaMoyo isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment, kuphenyo lwabo olwenziwe enyakenye oluveza izinga eliphezulu lemkhuhlane esabelweni seMathebeleland North. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangama-40% ekhulwini, 39% baphila legcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, enhliziyo, izithuthwane, ezinso, ufuba, ukugogeka leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uMnumzana Donald Mojiri yehlule ngoba ebengaphenduli imbuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela izakhamizi yelupane esizahlonyiswa ngemtshina yonke, kodwa ukuthi nini akwaziwa. NginguNokuthaba Dlamini we-VOA News ngisewange.
Zimbabwe.
Abantwana ababili abeZimbabwe baphakathi kwabantu abayisishiyagalolunye ababhubhe ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kweleBotswana ngeviki edluleyo. Abanye abeZimbabwe bazithola bengelandawo zokuhlala sebethembele kusizo oluvela kuhulumende wakweleBotswana. Ntatheli zindaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcwele.
Umphathintambo obona ngendaba ze-ofisi kamongameli kweleBotswana uMzana Moeti Moasa ugcizelele ukuthi kuze kufike umvulo sokubhubhe abantu abayisishiyagalolunye ababili bengabadabuka kweleZimbabwe. Ababili laba ngabantwana, omunye wabele iminyaka emihlanu i-5 omunye elamatshumi lasikhombisa i-17 abagalule emfuleni okuthiwa nguntshe esedolobheni le-Francistown. UMzana Moasa uthi uhulumende ozaphathisa imideni elahlekelweyo kanye lalabo abazithola bengelandawo zokuhlala.
The risk level has generally reduced.
Noma nje sekulobungcono, siyadama ukuthi silahlekelwe ngomunye ngesonto, okutsho ukuthi sekulabantu abayisishiyagalolunye asebebhubhile.
Kodwa iofisi yomeli wesigodlo seZimbabwe kweleBotswana ithi kayizange ithole isaziso esivela kuhulumende weBotswana ngokubhubha kwababili laba. Kune izulu eliningi ngeviki esanda ukwedlula kweleBotswana elibikwa lifike kumamilimitha phakathi kwekhulu elilengxenye i-150mm kusiya kumamilimitha angamakhulu amabili i-200mm. Lokhu kubone iningi ogoqela abanye abeZimbabwe lihlengwa ngamasotsha emzini engcelelane leHabron lapho kule damu elikade selichitheka. UMnumzana Mwasa ugcizelele wathi noma nje isimo sesisiba ngcono, lokho lokwesaba ngoba izulu lakho uqhubeka lisina kusiyafika ekupheleni kweviki lanxa ukhalelwe ukuthi liyabe selisina ngesilinganiso esiphansi.
While conditions have improved significantly, we must stress that we are not yet out of it.
Noma sekulobubelo asikaphume engozini, indawo ezijeneyo lokhe zilamanzi amaningi, ngakho kumele siqhubeke sifake ilihlo.
UMnumzana Kutlwano Mkokomane wenhlanganiso ebona ukuphathisa uzulu ngezikhathi zobunzima e-Red Cross Society uthi abakhethi mhlobo lapho beseyabela abazithola bephakathi kwengxaki elethwe lizulu lesikhukhula.
The Botswana Red Cross Society had provided relief items to the evacuation.
Sesiphathisa labo abaphatheke kule ngozi ngokubanika okufana lengubo, ukudla kanye lalapho abalala khona ukuze sibone ukuthi bathola usizo.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Andreas Banda uthi babone abanye abekhaya bephathiswa ukugoqela uhlengwa kwabasebenza emapulazini endaweni eseduze ledamu leHabroni.
Kukanya si abantu bonke bancediswa sibile kungela discrimination. Sibone amasosha encedisa abanye abeZimbabwe bade bekubad situation. Kwenye indawo outside iHaveron. Babaphe even ukudla le ndawo yokuhlala. Kungela nkinga, kungela discrimination.
Iningi labahlengiwe beliphiwa indawo zokulala kanye lokudla ezikolo zikahulumende. ELeBotswana lithi abantu abedlula inkulungwane lamakhulu esishiyagalombili 1800 bazithole bengela ndawo zokuhlala. Kunani leli abedlula amakhulu esishiyagalombili 800 kungabantwana. Isikolo zavalwa ngeviki edluleyo kodwa kukhale lokuthi zivulwe ngolwesibili. Inhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke jikelele eUnited Nations Children's Fund ithi isimo lesi siphazamisa abafundi abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kweLeBotswana.
Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu lenabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 basakazi bethu abahle, lingabe linjani lonke mthwakazi wonke. Kubuhlungu sikubonayo sokudingwa nentatheli okuyiyo ebe ixoxa nogeza naye siphule umthetho okwenzakalayo kithi. UPaul Nyathi sethumela ithemba lakhe ukuthi limdinge uBlessing uyenzeni ngoba umsebenzi wakhe lo uyenzileyo. Hayi, uPaul Nyathi mabaphume entweni zepolitiki bayenze umsebenzi wesipholisa nothi lokhu abakwenzayo. Angisiyeni intatheli, angisibezi umsebenzi wobuntatheli, kodwa siyakwazi ukubona into enhle nerongo.
Njani Studio 7, njani Studio 7 ithanda ukudlulisa lokho kule sikolo laphayana abathi isigombingo SDA school esiseloya kwelo esiqesha abantwana malanga wonke sithi abazali ababhadali imali. Abazali bazoyibhadala kuphi imali, beyithatha kuphi? Abasebenzi, kunendlala, bayasogola ukuthola ukuthi bona abantwana besikolo badle kodwa bafuna imali leyo ngama yusa. Bazowathatha pha amayusa bengasebenzi eAmerica. Abasebenzi eAmerica bazowathatha pha amayusa. Akula muntu osebenzayo emndenini kodwa kuthiwa abantwana ngababhadale imali. Lesi sikolo futhi siyabambela abantwana ama-results ka-grade 7. Asifuni ukubanikeza ama-results ka-grade 7. Uheadmaster wangkhona igama lakhe bathi ngumbasera. Umbasera isikolo besibe sisenza kahle sisaphethwe ngu-headmaster kuthiwa ngu-Emswana. Since wayeka laphayana isikolo simoshakele, sifile ama-teacher akhona alova njalo nje. Sicelekele sincede bakithi, sicela sincede.
Ye, ku-Studio 7 lisona njani sazibethu abahle. Ye, hayi angeke simangale abantu sebehlala begijigijinyiswa kangaka yi-ZANU-PF Republic of Police. Vele ngumsebenzi wabo, ubuxoxi babo vele buhamba kanjalo. Yikho ubona namanje baze babopha ujele bembophela ukuthi waye emela abantwana bephakamani school entweni esejekeni esobala. Abantwana bezikhulumela bengafuni ukufunda i-history yamashona bengabasemathebeleni. Namanje kathesi iZANU-PF Republic of Police ibhizi igijimisana le ntatheli engazange ikibe nese, engazange ikhulume lutho. Ifela nje ukuthi yabizwa la makhamera wayo ugeza wazikhulumela into afuna ukuyikhuluma kumakhamera kodwa bathiye ugeza. Ubuxoxi babuze ububona ukuthi ubuhamba kanjani, bathiye ugeza bagijimisana le ntatheli ngoba ugeza ngeke beze bemkwanise futhi bayakwazi ukuthi ngezinkulu ziyangeke beze bemkhona. That's how iZANU-PF Republic Police esebenza ngakhona. Yibo ubuxoxi babo la abahamba khona. Shame on you, ZANU-PF Republic Police.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela okukubandla leZANU-PF okulabanye abafisa ukuba aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugcitshwa amahlandla amabili ombuso kaMnangagwa. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa namhla abophe intatha lezindaba esebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo kamabona kude weHSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla udlakela. Okwanamhlanje sizigciba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.